angibonani na inkuthazo eqakatheke kakhulu nxa sikhangele ukuthi sivikele izizalwane zelizwe lethu leZimbabwe. Makhangela moso even edrobheni lakoBulawayo. Ukubona ukuthi lathi njengomanimansasithebenzilenyathele ukuthi ngesikhathi sekhefu sonesi lapho kuba bombuthano abantu bejabula bebaningi sibone ukuthi abantu bayathola amanzi. Saphuma le-resolution yokuthi inezimatho ezisifake 120-hour water shedding, but ngesikhathi sekhefu sonkesi sizame ukuthi sinikeze abantu amanzi sasithende i-water shedding. Sibone kuzancedisa futhi ukuthi sivikele lo mkhuhlane lo osimemetheka. Nambala inyathelo eqakatheke kakhulu eliyenze i-World Health Organization khonapha kweleZimbabwe.
KoBulawayo ungathi sinjani isimo se-cholera?
KoBulawayo umkhuhlane awukamemetheki kakhulu ngoba kukhanya abantu laba they are becoming very cautious ukuthi bayananzelela ukuthi benangolomchapha into beyingabavakatshela. Lenkuthazo isikhona from lathi njengoba ngisifaka koBulawayo sizame ukuthi sixwayise nokufundisa-ke uzulu ngendaba leyo yekholera.
Uke waphatha udaba lwamanzi, kanti kulo daba lwengcikeza njalo sike sabona kusikhatshana esedluleyo abahlali bekhala ngokuthi ingcikeza kayibuthwa ngemfanelo. Obe kulakho kumbe okulakho ukumemethekisa imikhuhlane efana lekholera, ungathi njengomasipala selizibutha kuhle yini izifo?
Sibe nemizamo ethile njengoba nikwazi ama-refuse compactors emalutshwane kodwa sizakwanisa ukuthi sithenge 6 lokudinga futhi laba abasincedisayo ukuthi outsource ukuthi besincedise kunjani ukubutha izikulezi sibabhadale. Kodwa ngiyajabula kakhulu ngoba siwathengile, I think inyanga ezidedileyo babonile siwakhomishina ama-refuse compactors lawo and izimi sezivuthwa ngesikhathi. Kodwa futhi-ke sibe sesibonga kubona siyakhangela i-CBD yethu ikakhulu emaketi kulobunzima ngoba ubunzima obukhona mbona ngani yingabomu eyenzwa ngabantu asebelethe eminye imikhuba yabo bevela kwezinye isigodlo bezoyibetha koBulawayo. Into lezo ngazinanzelela njengemakethi koBulawayo laphana kwakunganjani. Kule bantu abafakwa laphana for political reasons bevele kwezinye isigaba beletha imikhuba yabo engalunganga. Ikubona uBulawayo ungakhayela ku-CPT laphana kasakhangeleki. Lathi sinemizamo ethile sekuthi siyabuta senze kodwa yathola abantu ayajikela khonaphana. So sike sathi-ke sizazama ukuthi kathesi-ke njengoba sesingamanye ama-councillors alo naleli bandla elibusayo akwani ukuba yi-5 sixhumane nayo sincedisane ngoba yibo abantu abangakwanisi ukusigoqelela abantu baselaba abanye abakhona phana. Sibona nje kuyinto nje engasincedisa ngoba labo they are very cooperative nxa sikhuluma sixoxisa nawo bona lawo amanye ama-councillors-ke asijoyinileyo ebandla elibusayo.